eNdebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emsakazweni weStudio 7 ngesonto mhlaka 1 kuMbimbitho 2020 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje, uhulumende weZimbabwe uthi kulomuntu ovela kwele China lapho kulomkhuhlane weCoronavirus COVID-19 usesesibhedlela eHarare. Amalunga ebandla leMDC alithumi lanye abotshwe izolo esihlunguiza azamiswa emthethondaba kusasa.
Kulama-youth alele-stoxin izolo abayalale-stoxin namhla bakhangelela ukuthi bavukela esihlunguiza Magistrate Court basekuseni bese-aplayela i-bail.
Abakubandla le-ZANU-PF bathi kumele abalandeli bebandla leMDC ababotshwe izolo bajeziswe ngemfanelo.
Wasayela into ekudlangudla made kusenziwa khona manje bethaya lezubukoyile kuze vele into yakhona iyasengisa ukuya maphi njalo uhulumende wazavumele khonoko kwenzakale.
UZulu udlana ingqondo ngokungathuthuki komnotho welizwe leZimbabwe kulandela isimo esibi esivezwe yinhlanganiso International Monetary Fund.
Awuke kwafika entweni ephambanyiswe for 17 years ufike uyilungise nge-17 days kumele kuthathe isikhathi sesinanzelele futhi njalo la i-IMF yakubona ukuthi kakuningi ama-reforms le agenda yama-reforms osokwenzakele.
Lingakhuthwa ngezamasiko ezabatsha kanye lokuphathelane nokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kulo msakazo. Uhulumende weZimbabwe uthi kulomuntu ovela kwele China lapho kulomkhuhlane weCoronavirus COVID-19 osesibhedlela eHarare. Uhlangothi olubona ngezemibiko olwethule lokhu ebulenjini bokuxhumana obeTwitter luthi umuntu lo ongavezwanga igama lakhe uthethwe emagcekeni ezindizamtshina wahanjiswa esibhedlela esikhangelane lokumemetheka kwemikhuhlane enjengeCoronavirus leminye. Uhulumende uthi basahlolisisa igazi lomuntu lo kulandelwa isiqondiso zenhlanganiso ebona ngezempilakahle emhlabeni wonke jikelele, eWorld Health Organization. Kasenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu lo mphathintambo wezempilakahle uDokotela Obadaya Moyo obengaphenduli umakhalekhukhwini wakhe.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Amalunga ebandla leMDC alijumilanye abotshwe izolo esitungiza azamiswa enkantolo kusasa. Umnumzana Daniel Molokele, isikhulumeli sebandla leli, uthi ababotshwe bakuqela isikhulumeli sohlangothi lwabatsha. Babotshwe bephandle kwendlu kamnumzana Job Sikala elokitshini leSt Mary's esitungiza lapho kade bexoxisana khona loSikala ngezokwenzakala elizweni. Amapolisa athi abatsha laba bavalelwe enkambeni yabo eSt Mary's bethiswa amacala okuphambanisa uZulu nobudlwangudlwangu. Umolokele utshele iStudio 7 ukuthi ubotshwa kwabo kuveza ukuba uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa wesaba umvukela eZimbabwe.
Kulama-youth alele-stoxin izolo abayalale-stoxin namhla bakhangelela ukuthi bavukela esihlunguza Magistrate Court sasekuseni bese-aplayela i-bail. Umhlonitshwa uSikhala obeceliwe ngamapholisa ukuthi la abuye, kodwa kwamanje ngasosibotshwa ukhona emzini wakhe la ukhangelela ukuthi abe ngomunye amagqwetha abemela abatsha bama-youth ababesekhodi kusasekuseni.
Singathina njengebandla likubona njani khonokho okwenzakalayo ukuthi sokungani liyagijinyiswa, sokungani vele akukhanye lokuthi kuyanga?
Lokhu kukhombisa obani ukuthi uhulumende okhokhelwa ngomnankagwa uphanikile kakhulu, ngoba kathesi sikhuluma nje akusavunyelwa ukuthi kube nama-public meetings, kube nama any form of demonstration okukhona ku-constitution. So okutshengisela ukuthi sebesesaba kakhulu ukuthi isikhathi sokuthini baphume embusweni sesisondele eduze. Siyakwazi nokuthi amabutho lawo kulezi nsuku labo bafisa ukuthi bamgengele uhulumeni. So yikho besesaba ukuthi abantu begcwale emgwaqweni, ngoba kungagcina sokunika ithuba ukuthi amabutho bamxotshe uhulumende. So thina njenge-MDC sithi sizaqhubekela phambili sikhuthaza abantu ukuthi bathengisele, ngoba umuma wesizwe ulokhu sibamubi ngamalanga ngemihla yemihla and sizaphelela emajele sonke. kwenza ukuthi iZimbabwe ibe lenguquko engcono. Asijiki, asibuyele emuva. Sithi uhulumende kaMnangagwa isikhathi sakhe sesiphelile, abantu beZimbabwe sebedubeke kwaze kwanela. So sokufunakala kube le ndlela entsha yokubusa kwesizwe. Njenge-MDC sikhuthaza ukuthi kube ne-National Transitional Authority for 2 to 3 years kube sekusiba nama-elections esikwazi ukuthi u-advocate nesentshanisa uzangqoba.
Umnumzana Daniel Molokele yisikhulumeli sebandla le-MDC elikhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa. Sixoxe laye esewange. Siphinde saxoxa ngodaba lolu lo mnumzana Billy Gawule okubandla le-ZANU PF.
Asithi mina singacabangelini sikhulumeni ngokuthi bazahambisa ekhothi ukuthi kuthi bafumaniseka bela macala athile abawethuleyo aqondana lemithetho yelizwe. Ngokunjalo asiyekeleni indaba leyo iqhubeke iye emakhothi khona ngale kuyethulwa amacala abo. Kuzwakale ukuthi uwapha amacala abawethesayo la makhothi lawo ebe le ndima yawo ayidlalayo ukuthi ukuthi ngibala amacala lawo bantu kumbe bala macala. Ezi zinto zakathethi lezi singazithatha nje sithi thina abantu nje kuphela babotshiwe ukuthi batholakale bebotshiwe nje. Mhlawumbe ngeke batholakale belezikhali kumbe betholakale benjani kumbe bathola khonokho kuzavela khonokho njengoba behamba besiye ekhothi.
Siyabona ke abalandeli bebandla le-MDC bathi vele bancindezelwe okumangalisayo abavunyelwe ukuthi benze imihlangano lakhonokho kuveza ukuthi vele uhulumende kaMnangagwa kafisa ukuthi benze imihlangano yabo. Ubona njani khonokho?
Ayisikho lokho Gipsy. Imomo lowo sifundile ngalokho okwenzakale izolo ungakhangela vele kwenza lokho okuthutha amathaya khonokho abakwenza ayisike kutshengisele kulokuthula khonokho abakutheni okubona ungakhangela into ekudlangudlanga made kusenziwa khona ngalithi betshaya lezubukoyile kuze vele into yakhona iyatshengisa ukuyamaphi njalo uhulumende wangazavumele khonokho kwenzakale ngenxa yokuthi behlebebonisa ukuthi bafuna ukwenzayo bafuna ukwenza leyo into kajanuwari liyani yadlulayo okwathiya khona izinto zonke zithabalele izikolo abantu baluta bayenzani konke lokhana kwenziwayo yiko kuyabonisa ukuthi yiko abajonga ukuthi bakwenzela kathesi abantu abatshengiselayo ngokuphila bafuna ukutshengisela ngokuphila abantu abaphila nabo ezitshengiselela ngokuphila bethi amapholisa ahlukula uzile kodwa kunathi besitshengisela ngokuphila zange sikijele lutho zange sitshaye muntu zange sizihlabela sizihambele emgwaqweni sijele ama-placards bantu laba abantu ababenzi khonokho bahle benze khonokho kade kusenziwa ngama-youth lab sizajikijela izimoto etshaya uzumko bebulala amawindi lokuzayo betshisa amatala hhayi lokhona yokuthi ayibe udlwangudlwangu obungaphezu kwamandla ukulumendela iza kuvume khonokho ukulumende kumele avikele abantu avikele impahla zabantu ukuthi zingalinyazwa abantu laba abagangileyo abalanjemo zabo zokuthi bayatshengisela bona besenza ubudlovu.
Umnumzana Billy Gawule lilunga lebandla le-ZANU PF sixoxe laye ekobulawayo. Kulabanye abantu abasekela okwethulwe yinhlanganiso eboleka amazwe imali e-International Monetary Fund ethi eliZimbabwe lilakho ukubhekana lenhlupho eziningi okumangalisayo ngenxa yokungenelisi ukuvuselela umnotho njengalokhu kwathenjiswa nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Ingcwethi kwezomnotho abaphikisa uhulumende kaMnangagwa labanye abazimele bodwa bathi bayakusekela okwethulwe yinhlanganiso ye-International Monetary Fund ethi uhlupho lolu lungenqatshelwa ngokutholakala kwemali kwamanye amazwe kumbe kunhlanganiso ezizimele zodwa. Inhlanganiso ye-IMF yethule umbiko lo ngeviki ephelileyo isanda kuhlolisisa umnotho welizwe leZimbabwe ngaphansi kohlelo lwe-Article 4 Consultation eZimbabwe. Omunye wabasekela okwethulwe yi-IMF ngumnumzana Masimba Kuchera ingcwethi kwezenotho ezimele yodwa.
Saye sakutsho ukuthi ama-policy inconsistencies lawa okuthi asilandeli imithetho yethu njalo ukubuya kwezimdola ngendlela elibuye ngalo kuzabanga i-inflation. Khathesi sibona ukuthi iZimbabwe dollar lokhu iluza amandla, lokho kuzenza ukuthi abantu basweli confidence ku-government.
Ukutshela uthi akumangalisi okwethulwe yinhlanganiso ye-IMF.
Bayakubona ukuthi uhulumende kakho serious ngokubuyisa ama-reforms azaletha inguquko lapha ku-economy. Uhulumende uzama nje ukuyenza ama-reforms kodwa hathi ngenhliziyo yonke.
Umnumzana Mnashe Mthutha unobhala jikelele weziphathelene lezabasakhulayo kubandla le-ZANU PF kobulawayo uthi ziningi izizathu ezibangele ukungathuthukiswa kahle komnotho welizwe leZimbabwe.
Kuhle ukuthi sisinanzelele ngenxa yokuthi i-IMF ngabantu ababona ngezomnotho ezamazwe achiyechiyeneyo. and lapho abakurelease ya konke siyakuthatha sikuthakazelela njalo kodwa kumele sinanzelele ukuthi iZimbabwe ithe ukungena kwayo ngo-2017 ngenxa yokungena kwaComrade Emmerson Mnangagwa ifike kulezinto ebeziphambanisekile kumkhono weZimbabwe for 17 years. Obviously awungeke wafika entweni ephambanishwe for 17 years ufike uyilungise nge-17 days kumele kuthathe isikhathi sesinanzelele futhi njalo la i-IMF yakubona ukuthi kuningi ama-reforms le agenda yama-reforms osokwenzakele sesibonile ukuthi kule new currency ekhona sinanzelela njalo ukuthi even ama-deficits ethu athi sayabona i-overspending ngathi siyibona athi senzwa i-government sokuyinto yakudala so asinyike sakhuluma sithi maybe phambili kumnyama hayi kulokukhanya
komthuza uthi okunye okubhidliza umnotho welizwe yindlala ebangelwa isikhudumezi somkhathi esivimba ukuna kwezulu
kodwa singakukhangela sibili ngamehlo abona inombolo eze-economy siyananzelela ukuthi hayi kunengi osokutshintshiwe kunengi osokwenzakala and siyafisa kakhulu ukuthi nxa sisiya phambili sibone inguquko esenzakala elizweni
kodwa abasekela ibandla eliphikisayo ele-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa bathi ukugugudeka komnotho kubangwa libandla leZANU-PF elehluleka ukubusa ngemfanelo unobhala ohlangothi lwabatsha kubandla leli kobulawayo uPasho Raphael Sibanda uthi isimo esibi somnotho eZimbabwe silakho ukwenza abantu bahlamukele uhulumende kaMnangagwa
abantu vele eZimbabwe kudala safa so okungasikufayi kuyini ngoba sinje sifa sihamba akula msebenzi akula magetsi akula manzi kunzima vele isimo lesi senza abantu balungela iloba yini ongathi kwenzakale ngoba abantu bathona emalayini yamabhasi amalayini nefuel emalayini nempupu belele bengadlanga bengela manzi bengela magetsi so khonoko ngokwakho nje kuhle kutshengisa ukuthi hayi abantu sebelungela ukuthi ilizwe lithathe
umnumzana Henry Ruzitso okhokhela inhlanganiso yabo somabhizimusi bamankampani amakhulu eye Confederation of Zimbabwe Industries usanda kutshela amalunga womanyano wepolitical actors dialogue ukuthi uhulumende kumele alungisise ukuphicana kwemithetho ahlezi eyethula ekhanya iphazamisa ukuthuthuka komnotho
foreign exchange market needs to be more stable with a smart way of allocating foreign exchange
kuyadingeka ukuthi kusetshenziswe imali yakwamanye amazwe kusetshenziswa indlela ezilokuhlakanipha ukwenza lokho intengo yempahla layo kumele izinze kuqhutshwe imisebenzi uqobo ethuthukisa umnotho amandla kagetsi wona aqakathekile kumele atholakale inani labaqhatshwayo lapha kumakampani lalo likhanse sikwenza njani lokho ngendlela yokuxoxisana ngendlela yokubeka amakhanda ndawonye kudinga ukuphatheka komuntu wonke ukuze kufezeke lokho
Isakhamuzi seHarare umnumzana Joel Nyoni uthi uhulumende ulakho ukulungisa okwethulwe inhlanganiso ye-IMF nxa ezimisele ukuguqula isimo somnotho
khathesi ku-announciwe like last week ukuthi kulama-garages azathengisa ifuel nge-foreign currency bangathengisa nge-foreign currency laba abanye-ke labo vele ama-chances ahayi ukuthi labo bazathengisa nge-foreign currency or loba bengasathengisa nge-foreign currency sizathola ukuthi ama-garages lawo azahlala wona engela fuel azaba asele fuel ilawo avunyelwe ukuthi athengise foreign currency then because lawa le foreign currency athengisa in foreign currency wota le fuel abathenga khona ngani uzaba yenza ukuthi ama services lamaguza aba offer laba kwezi kuhambisana le foreign currency
unyoni uthi kumele uhulumende alungise udaba lokuthengiswa kwemali emikambo yezemali okuphazamisa ukuvuselela amabhizimusi
esibathi ngosiphathelene laba abatshintsha imali uthula wonke umuntu upho kutshintsha imali estrateni lokhu kwenza evaluate imali nxa ilokhu isiwa against imali ye-America or any mali yangaphandle kwenza izinto lapha elizweni lethu zidure into zibe nzima zisiya phambili kanti vele kunaba imali yakhona abayitshintsha estrateni bayiphiwa ngubani
umnangagwa lobona ngokusetshenziswa kwemali kuhulumende umnumzana Mthuli Ncube bathi abantu kumele babekezele ngoba bayazama ukuvuselela umnotho wakule Zimbabwe ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumavis gama
direct from Washington the voice of America
singangeni kusigaba esilandelayo wathi sikhangele eziphathelene lamanye amazwe ngamafitshane Lokhu likhuphuka inani labantu abalomkhuhlane we-coronavirus COVID-19 emhlabeni wonke jikelele. Okwamanje abantu abalomkhuhlane lo bedlula inkulungwane ezingamashumi ayisificaminwembili lanhlanu, 85,000. Umkhuhlane lo usubulele abafika phose inkulungwane ezintathu 2900. Upapa Francis uthi kasoze enelise ukuya emhlanganweni wokuhlanza umzimba ngomoya kaNkulunkulu oqala namhla ngenxa yokuthi ubanjwe luphepha. Umhlangano lo ungenwa ngabakuhlangothi lweholisiye. Sike singene kwezamasiko okwamanje.
Sinana masiko wesenzi umandla ngelobaba mkhulu babelobola usenzi.
Uthelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhlanje lo Vivian noMalanga Bebe ukhona ngale ke eTel Aviv kuna ngale eIsrael. Kunjani ke ma?
Ngiyaphila baba, unjani wena?
Ngiphile kakhulu, unjani kuna ngapha?
Ngiyaphileka, akufani amakhaza kuphela, ngithi iwinter manje ngapha so kumakhaza kuyanetha.
Ehe, so sikungena kwezamasiko. Siyakhumbula ukuthi lati likhula lina sibili mabhebhe. Wasithi nxa ungahlangana lejaha egangeni nje. Aphose amazwi lapha lalapha uphundli amahlamba esihlahla aphose kuphela du. Kodwa kulezi nsuku ngana kusenjalo. Akusitshele nje nxa sikhumbula kudala la kathezi ukuthi ngaba bafana beshela benza njani.
Kudala ye umuntu ube kutshela ukuthi uyakufuna, bebekubeka ngaleyo ndlela ukuthi ngiyakufuna. Okwalezi nsuku sokuyilokhu ukuthi umuntu ufika kuphela kumba cela iphone number. I think sokusenzwa yilezi zinto eze internet, social media, yesi senza ukuthi abantu bayenze izinto ngendlela ezijiyeneyo lakudala.
Singathi nxa sukhangele kunjani kodwa ukhona ukunqaba ukusebenzisa social media kulakudala ukuthi umuntu wayembona phela kuba kubhalela incwadi lanende emnandi kakhulu.
Mina ngibona ngathi okwakudala bekungcono kulalokho okwenzakala manje. Uma ungakhangela emuva kudala ungathi lama relationships akhona abe lasta ngoba umuntu uzobe thethe isikhathi sakhe ekukhombisa lawe liwelelane. Kodwa kwalezi nsuku lokho esikwenzayo kwe-social media, umuntu usebenzisa izithombe ezingayisizo, sekulento eziningi nje ezitshintsha umuntu abukeke ngenye indlela okungasiyo le ndlela umuntu athi uma esehlangana laye kube yiyona. Ngibona ngathi ngenye into esisilethela ama-problems manje.
Kodwa basakhona abathi nxa uzihambela benze njengakudala sibili uze umuntu ephosile izikuna.
Okwamanje njengami mina njengomuntu oselesikhathi wasuka angaze emakhaya ukuthi basakwenza yini. Kodwa emadrobheni hayi bebengasakwenzi mina ngokubona kwami, bese kuyikho lokho nje ukuthi ngoba sokulama phone number, sokulama cellular phone, umuntu ucela i-cellular phone number leyo layo angayithola. Futhi ungathi vele lamanje ungavuma ukumnika inamba ungathi usumvumile, uyabona. Akuseyikho lokho yani to say akukhombisa akhona esathi uyakutshela ukuthi uyakufuna wena usumthila amanamba. Khanya nje la untombazana lamalanga lawa ungabona untombazana ekunika i-cellular number kusho ukuthi hayi vele usokuthembisa nje ukuthi hayi sokulesivumelwano.
Singathi vele akubuyeleki phela okwakusenzakala kudala, kunzima ukuthi uze ubuyele kulokhuyana.
Ye hayi kunzima mpela, singazilaba abasemakhaya ukuthi kungabe kusayenzeka yini. Kodwa lakhona emakhaya ngithi sokulama cellphone vele ungathola ukuthi lakho akusayenzakali ngaleyani indlela babaduma. Le mpilo isitshintshile, ongaba lesikhathi sokubelandela umuntu manje njengakudala. Izinto kudala zazingcono, manje yonke into nje abantu bahleli baphatheke kabi balezi-stress. So ukuthi lawe nijaha ma ulibonile ukuthi nanti liyakufuna ukuthi u-expect ukuthi uzobelokho ekulandela kuze kugcine kungena omunye, wena ulokhu linda ukuthi uzobelandela wena. Yabona into yakhona, into yamanje yonke isiyenza ngokushesha, isiphangisa, akusafani lakudala. Wena ungabe ulokhu usala ukhona ozofika avume fast usale ubambe insiba. So ngibona ngathi yikho lokho sokusenza impilo yamanje ibe fast kungasafani lakuqala.
So kodwa ke nxa umuntu sukhuluma laye khonapho-ke kubo Facebook kubo WhatsApp yeni leyo kugcina vele uvunyelwana ngesibhangibhangi vele akusela lokho kwabo ukuthi uyahlala iminyaka ezintathu kumbe ezine kube umnyaka wonke ulokhu ubalebaleka nje usithi nisacabanga
kubo Facebook lapha sokuyikho nje lokho ukuthi umuntu ungena ku-inbox ucela i-phone number umnika i-phone number liyaqala liyaxoxa from there. Manje ngoba sokulala ama-video calls
aye isikhathi sesidliwe ngumangoweni, thathele lithuba ukuthi mbonge unkosazana Vivian noMalanga Bebe isizalwane seZimbabwe esihlala khona ngale-ke eTel Aviv kwele Israel. Siyabonga kakhulu Mabhebhe, ungathi wena kusasa mama.
Ngiyabonga kakhulu baba, dubube nelanga elihle nabalaleli.
La kube njalo mama khona ngapha.
Saqhubeka ngodaba lolu ngeviki ezayo.
Sike singene kwezabatsha silo Mike Wobe.
Yebo, mthoka somuhle Zimbabwe muhle. Yikudibana nokuhlelo labasakhulayo, ngingumike Hobe. Namhla kuhlelo siqhubekela phambili ngodaba ebesilalo kuhlelo ngeviki edlule. Lapho sixoxe lo nkosazana Thando Gwenji malala ngomhlangano weAfrica Regional Forum on Sustainable Development eVictoria Falls. Siphinde saphatha njalo udaba lolu kuhlelo lwabatsha olwethe connection ngolwesibili odlule. Abakhuthe uhlelo lolu hambani kucast lethu leFacebook leVOA Ndebele. Bese lidinga uhlelo lwe The Connection lilami uMike Hobe. Lingakhohlwa phela ukushiya uhlelo ukuze abanye abakhuthe uhlelo lolu labo bathole ithuba lokubukela uhlelo lolu. Namhla kuhlelo siqhubekela phambili ngodaba lolu sixoxa lo Sindiso Dlamini ongumunye obesemhlanganeni lo. Sindiso, ngiyakwamukela kuhlelo. Awusitshela umbono wakho ngokuqhakatheka komhlangano lo.
Ngiyabonga ukwamukela ehlelweni. Umhlangano lo uqhakathekile kakhulu ekuthini uyahlanganiswa amazwe wonke awezwekazi le-Africa ukwenzela ukuthi kuhlelwe indlela esingaqhuba ngayo intuthuko. Njalo kuyasincedisa thina njengabantu abatsha ukuthi sihlangane labantu abatsha abavela kwamanye amazwe ukuthi basitshele bona ukuthi indlela abathuthuka ngayo bathuthuka njani.
Sibone abanye abasakhulayo bekhuthaza abakuhulumende njalo inhlanganiso yeGNA ukuthi baqhubekele phambili besebenza ndawonye labatsha njalo ukuthi izinqumo ezithethwe emhlanganeni lo zingaphelele emlonyweni. Ukubona njani lokho?
Kuhle kakhulu ukuthi intsha labesifazana baphatheke ekuthuthukiseni amazwe wonke. Esikhathini esiningi siyahlela kodwa inhlelo zonke ziphelele emoyeni nje. Kodwa isifiso esibe khona ikakhulu ebantwini abatsha ikuthi masingamukelwa kuphela ma kulemihlangano ngoba esikhathini esiningi siyanikwa indawo yokuthi sifake imbono kodwa nxa imbono yangikhona isifezwa sebe singasekho.
Sibone njalo abenhlanganiso United Nations besithi baza kwethulela abatsha imisebenzi lokubanikeza amathuba okuya esikolo lokunye okutshiyeneyo. Ubona ngani intsha kwele Zimbabwe yilakho ukuphatheka na kuhlelo lolo?
Okunye siyabonga kakhulu ukuthi inhlanganiso ye-United Nations ikunanzelele ukuthi abantu abatsha balendingeko eziningi. Mina ngokubona kwami ngibona ngani intsha yakwele Zimbabwe ilakho ukuphatheka kulolu hlelo. Ngokuthi nxa bengabona amathuba anje bengahlali emuva kodwa labo kabasukumele phezulu nxa amathuba lawa efika kibo.
Sibone njalo beqhakathekisa indaba ezimalana lokuthuthukiswa kwabomama. Awusitshele umbono wakho mayelana ngalokho.
Ukuthuthukiswa kwabomama kuyinto eqhakatheke kakhulu ngoba endaweni ezinje bayahlonyiswa banikwe njalo amacebo okuthi bangancedisa njani ukuthi bathuthukise ilizwe labo.
Umhlangano lo ubeqhakathekisa uhlelo lwe-United Nations olungaphansi okwesihloko esithi Sustainable Development Goals. Evula umhlangano lo okusemthethweni uMongameli Emmerson Mnangagwa uthe uhlelo lukahulumende olwe-Vision 2030 luveze ukuthi eleZimbabwe liyahlonipha okwethulwe yinhlanganiso ye-United Nations. Sigciba uhlelo lolu bengicela ukuthi usitshele umbono wakho.
Esikunanzeleleyo ukuthi ngokukhuluma kwakhe esithi sebesebenzisa imitshina yakulezi nsuku kuyinto enhle kakhulu kodwa mina engingakusho ukuthi kuqakathekile ukuthi kungabi yinto eyenzakala emadolobheni kuphela. Singeke sithi siyananzelela ama sustainable development goals nxa kuyukuthi abantu laba abasemakhaya siyababandlulula siyabekela. Kumele ukuthi sibasondelele sibafinyelele labo sikwanise ukuthi sibathuthukise ukwenzela ukuthi sithi ngempela siyagcwalisela ama-sustainable development goals.
Hayi, sekuzwile Sindiso, ngiyabonga ngokungena kuhlelo. Thakazo muhle, silugqiba lapho uhlelo lwabatsha. Sizohlangana ngolwesibili ekhasini lethu leFacebook ku-VOA Ndebele kuhlelo The Connection lapho sixoxa labatsha abakwezokulima. Sixoxa ngodaba lwendlala olukhanya ngani lubhahile elizweni. Abafisa ukungena kuhlelo lilakho ukusithumela umlayezelo kuWhatsApp kunombolo ezithi +12024650318 lakho njalo ukungixhuma kuTwitter njalo kuInstagram at BigMike3BIGMYKE3 yoni username yami. Kwalelo kwanamhla olevalelisayo ngenjabulo igama lami nguMike Hobe. Bye bye.
Siyabonga kakhulu ke Mike Hobe. Singena kwezokholo lwesiKristu silontukamele Nkomo.
Thank you. Niyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngontungamili Nkomo. Lamhlanje ngilomfundisi Thandeko Zintimkandla. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabonga msakazi, ngibonge labalaleli.
Usiphatheleni lamhlanje?
Namhlanje ngitheke sibonisane lokuxwayisana ngamazwi esiwathola encwadini kayisaya chapter 5 indima ka-20 kufundeka kanje. Wokubona abasho okubi ukuthi kungokuhle nokuhle ukuthi kungobubi, ababeka ubumnyama bube ngokukhanya nokukhanya kube ngobumnyama, babeke nokubabayo kube ngobumthothi nobumthothi bube ngokubabayo. Ilizwi leli ngithinda kakhulu xa ngikhangela isimo esikhona phakathi kwelizwe lakithi lasemhlabeni. Ilizwi lithi abantu bakhona abaziyo abakwaziyo ukuthi lokhu kubi kodwa bakuguqule bathi yinto enhle. Lokhu kungishaya inhliziyo ngoba yikulahleka koluntu, yikulahleka kwesizwe. Okuzwisa buhlungu kakhulu yikubona abantu mhlawumbe ababelalele labo ababekhuluma into ezwakala ukuthi imbi kayithandeki, kwesinye isikhathi ivele nje iyenyanyeka. Ubona abantu beshaya izandla, ubona abantu beshaya amakhwelo, besukuma begida, begidela into engekho, kukhulunywa ububi, kuphendulwe kuthiwe yinto enhle, kuze kumiwe laphakathi kwemigwaqo lasezinkundleni ezinkulu. Abantu bebiziwe ngobuningi babo, belande ukuthi bayekuzwa izinto ezakhayo, kodwa bayehlangana lokutshelwa ukuthi okubi kuhle, okuhle kubi. Ngoba naye izikhathi eziningi ungakuqamba khona lokhu ukuthi lokhu kubi kuphambana lo mthetho kaNkulunkulu, kuphambana le ndlela yabantu ukuphila, uphenduka ube ngumuntu omubi. Abantu bakhona bona labo baningi, angisho umkhokheli kuphela, sengisho labantu nje imbala. Ungahamba emarenkini imithova lamabhasi, uhambe ezitolo, uhambe ezilindweni zezitimela, ulalele inkulumo zabantu, uzakuzwa inkulumo ezobunyama, kodwa ubona abantu bahleke kuze kuvele lo mhlathi, behlekiswa yinto yobumnyama, into yokungaphucuki, into yokungesabi uNkulunkulu, into yokungahloniphi umphakathi. Abantu sengisho lokungabantwanyana kuyayihlaza nje inhlaba kungabi ndaba zalutho. Nabadala nabo bayibone into enhle, kodwa udubo olukhulu yilabo ababaqabezelayo abantu besona. Kangikhathali ukuthi ungabe unganani, ulesikhundla esinganani, ungubani emphakathini, kasifundeni ukuqiniseka, kasifundeni ukuthi into embi imbi, asifundeni ukuthelana iqiniso, kasiyekeleni ukuthelana amanga nokuthelelana eceleni, sikwazi ukubana into embi imbi, ngoba into embi iyaphambanisa inhlalakahle yabantu. Abanye bazakhutha ukuhlangana lo Nkulunkulu ngokulandela izinto zona lezobumnyama. Okuhle kakube kuhle, okubi kakube kubi. Badubeka abantu elizweni, abanye uyacaba ekholisa ukudubeka kwabantu. Badlanxa bekhuluma emsakazweni, sengithola ku-Studio 7 uze bezisa abantu ubuhlungu ngobubi lobo obonakalayo, kodwa bana bethi kuhle. Zihloze inkosi ezithandekileyo, asizilindeni ekwenzeni nasekukhulumeni nasekucabangeni ukuthi senzeni okuhle. Okubi kakube kubi, kakwenyanyeke.
Akuyiphethe mfundisi.
Asikhulekeni. Baba Thixo yingcwele, nika abantu bakho izibindi zokumelana lokubi izikhathi zonke. Into embi kayibe mbi, enhle kayibe nhle. NgoJesu Kristu ngikhuleka, amen.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Zintimkandla. Siyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami untungamili Nkomo.
Siyabonga kakhulu ke untungamili Nkomo. Singakehlukanisi lukandaba wothi sikhangele indaba ebezikhokhela namhlanje. Uhulumende weZimbabwe uthi kulomuntu ovela kwele China lapho kulomkhuhlane we coronavirus COVID-19 osesesibhedlela eHarare. Amalunga ebandla leMDC alithumilanye abotshwe izolo etshitungiza azamiswa emthethondaba kusasa. Siqhuba lapha uhlelo lwethu lwalonamhlanje. Oliver Lisa ngukipstube ngisithi asihlanganeni ekuseni wapa 6.